VOA Ndebele.
Elingayi livuka kanjani izilukandaba. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 Mabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethumele amasotsha ukuthi aphathise ekubambeni ngamandla abantu ukuthi bangaphumaphumi ezindlini zabo phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Okufakwe nguhulumende umthetho wokuthi-ke abantu bangasondelelani babe khatshana, ngibona ingani yena uhulumende nguyo yenza kungasebenzeki.
Impilo izakuba njani ngemva kwamalanga angamathumi amabili lanye abantu bengavunyelwa ukuphuma ezindlini mahlayana?
Sokumele sikhethe ukuthi ukhetha ukuthi uhambe uyethengisa, utshayisane lomuntu okhwehlelayo othelela umkhuhlane, ubuye uthelele abanye, ubulala abantu la uphinde ufe, kumbe uqinisele okwamalanga lango-21.
Izolo bekunanzwa iminyaka engamathumi amathathu lane kwabhubha owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana na Lookout Masuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi usethumele amasotsha ukuthi aphathise amapholisa ekubambeni ngamandla abantu ukuthi bangaphumaphumi ezindlini zabo mahlayana phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kobulawayo, amasotsha abikwa abevele esekhona esebenza ndawonye lamapholisa. Umsekeli kamphathintambo ezomvikela umnumzana Victor Matemadanda utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uZulu engamangaliswa ngamasotsha emgwaqweni ngoba amazwe omhlaba wonke jikelele asebenzisa amapholisa ndawonye lamasotsha ekufezeni izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus eselibulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele. Sixoxele sakhamuzi sakobulawa ayo umnumzana Edwin Lovu oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC ukuze sizwe okunengi ngohlelo lukahulumende lokuvimba uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana ezitaladeni.
Okufakwe nguhulumende umthetho wokuthi-ke abantu bangasondelelani babe khatshana, ngibona ingani yena uhulumende nguyo yenza kungasebenzeki ngoba sinanzelela amabhasi ezupho athwala abantu abadlula amathumi ayisithupha behamba begcwele behlezi emaduzaneni eduzaneni, ikanti lanxa belindelena lawo mabhasi sinanzelela ukuthi babemile imizila beseduzaniduzani njalo. Okunjengokuthi-ke abakulandeli khonokho ukuthiwa abantu kabatshiyelane-ke isikhala esikhulu. Yebo, kambe sananzelela amakhampani zamanye abanjeabonyaratso sebehle bavala ukuthi amabhasi abo athwala abantu nxa kule mfa balinika imali bese besithi zamani imizamo ekudinga imoto encane-ke lingahambi-ke ngemota ezithwala abantu abaningi kakhulu belandela isinqumo sikahulumende. Kodwa yena-ke uhulumende wehluleka-ke ukusilandela isinqumo sakhe. Bese sikhangela le ndaba yendlala, izimpuphu, abantu basondelelana befuqana bezama ukuthenga impuphu ezitolo. Yikho-ke kuyatshengisela ukuthi-ke akulandelwa khonokho kokuthi abantu bangasondelelani.
Amakholwa ahambile yini esontweni kumbe bebekhonza besezindlini? Njalo ungasitshela ukuthi nxa bebesezindlini bebekhonza njani, kumbe bahle babeka iBhayibhili kaThixo?
Sesikhangela-ke ngabezinkonzo, nanzelela ukuthi abaningi kabahambanga ezinkonzweni. Abezinkonzo balandela umthetho, abaningi-ke basebengena izinkonzo besezindlini besebenzisa o-Skype, abanye besebenzisa o-Zoom, abanye njalo besebenzisa o-WhatsApp. Izinto esezisebenza zona lezo ukuthi-ke abantu bakhonze-ke. Amakholwa-ke labantu abakhonzayo nanzelela ukuthi hhayi umthetho bawubambile, ababonakali besiya ezinkonzweni lemlayezo lapho siyabona bethumelana bekhumbuzana ukuthi bahlale besezindlini ke bafake ke amazopha ukuthi inkonzo izahamba njani, ozafundisa ngubani, ozayenza lokhu ngubani, ozahlabela ngubani, bakwenze nje inkonzo ingene ize iyephela. Sikunanzelele bekwenza ke abaningi kuSkype, abanye kuZoom, abanye bekwenza ngeWhatsApp. Yikho ke hayi mbona bezinkonzo ke bawubamba umthetho, balandela okuthiwe nguhulumeni.
Kuke kwavela amazwi awathi wona isibhedlela sakoBulawayo seThorn Grove asilungelanga ukufakwa abantu abayabe betholakale kwele gcikwane le-coronavirus.
Owesibhedlela ke ngenye into ebuhlungu kakhulu. Yebo kuhambeni uhulumende uthe isibhedlela seThorn Grove kasilungelanga. Kodwa vele sikunanzelelayo ukuthi lizwe lonke nje uhulumende kazimiselanga kalumelelanga lolu hlupho ukuthi lube kho, ukuthi nxa selukhona kambuzalo ubamba lukhontrole ngendlela enjani. Akula sibhedlela even iWilkins yangikhona eseHarare leyo bayatho ukuthi kakula mithi kakulani, uhulumende usebhizi ngokwakha-ke lesi sibhedlela ukuzangena khona bakahulumende labantu bezano PF. Yikho kudanisayo. Yebo kambe koBulawayo kuyasikhathaza khona lokho, kodwa-ke nginanzelela ukuthi kasohlupho olungaba koBulawayo kuphela, luhlupho olukhona ilizwe lonke, ukuthi uhulumende uvele kalungiselelanga ukuthi nxa abantu sebebanjwe ngulowo mkhuhlane belathwe njani, kubambeke njani. Akula sibhedlela esilungiselele khona lokho.
Umnumzana Edwin Dlovu isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo likaZulu umfundisi Angliston Sibanda mayelana ngodaba lokuhlala ezindlini.
Ngiyabonga Gandhi. Okokuqala engakutsho yikuthi njengoba sibona imkhonomi ezomnotho zamazwe wonke jikelele zikhithika aziphoseka phansi ngendaba e-coronavirus le-COVID-19 ekhona. Thina ke eZimbabwe sivele sisenkingeni enzima kakhulu ngoba okokuqala besivele singela industry, besivele singela economy, kuza sithiya sikwesinye isibanga kumbe isigaba esingeke sasicabanga lokumbe ngakuthi I can't even imagine ukuthi kuzabe kunjani ngaphandle nje kokuthi njengabakholwayo sithembeni uNkulunkulu kuphela. Akula industry, akula production, abantu bonke nje lathi esizisebenzayo umuntu wonke umile uhlezi. Kanti njalo futhi sibuye sithi thina lesi sinqumo sokuthi abantu bahlale sibuhlungu, kodwa kakula ngenye indlela isigwebo okumele sidlule kiso ukuze siphephe kulo mkhuhlane osukhona we-coronavirus. Sinanzelele futhi ukuthi inezimatches kunzima ukuthi sihlale emakhaya ngoba kasila kudla, kakula siphila ngokuziphandela, abantu bayathengisa into ezijiyejeneyo ukuze baziphilise. Sokumele sikhetheke ukuthi ukhetha ukuthi uhambe uyethengisa uchayisane lomkhulu, lomuntu okhwehlela othwele lo mkhuhlane, ubuye uthelele abanye, ubulala abantu la uphinde ufe, kumbe uqinisele okwamalanga lango-21 sithembe ukuthi uhulumende uzaba lemizamo yokuthi njengoba sibone ngani kuzwa kuthiwa amahungahunga ukuthi abantu kumele kababhalise ukuthi abantu bamhlawumbe bangathola ukudla njengoba sikubona kusenziwa kwamanye amazwe.
Njengoba abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labo sebebotshwa bethathelwa impahla zabo, ubona ungani umumo uza kuba njani, ikakhulu sikhangele ukubana iningi livele liphila ngakhonoko?
Yebo, kanje kambe sonke siphila ngokuthengisa. EZimbabwe wonke umuntu uphila ngokuthengisa lokhu lolokhuyana, abanye bathengisa amatamatisi, abanye bathengisa ama-airtime, sonke siyaziphandela. Kanti kasicabangeni ukuthi kungcono ukuthi uqhubeke uphila ungabanjwa leli gciwane ukuze ngemva kwelezinsuku ezifakiweyo wanelise ukuqhubekela phambili. Kuvele into esikhona singaze sikusole sithini, kakusoze kusiphathise. Okusiphathisayo ukuthi sithi thina comply ukuze siphephe nini ekufeni. Manje sokumele sicabange ukuthi okuqakathekileyo kuphi phakathi kokuziphilisa lokuthi ukuthi sithole imali sengithola amasente okuphila ngawo lokuthi sithethe umkhuhlane lo umemetheke sibone amapolice ebopha abantu kakhulu akade beqhubeka besenza inkani besithi bathengisa and lapha kade bethengisela khona sibonile kubomtare bethani bethengisa beminyene vele bengagqize xakala ngokuthi umkhuhlane lo uyabulala in as much as kungasonto emnandi ukuthi abantu bathathele impahla zabo kodwa mbona ngani abantu kumbe mhlawumbe uhulumende ngabubele ndlela yokuthi laba bavele belestock sabo ade besigcinile mhlawumbe bathengisele egedini lakhe kube le ndlela ezihlanzekileyo kuqongosele ukuhlanzeka ukuze bathengise bathengise lokho kade vele belakho.
Umfundisi Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kuyiminyaka engamachumi amathathu lane kwabhubha owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana Lookout Khalisa Bantu Vumindaba Masuku. UMasuku wabhubha ngemva kokuvalelwa ejele okweminyaka emine ndawonye lenye inkokheli yezaphu ebalisa uMuyi umnumzana Dumiso Dabengwa. Isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezimbili asebebotshelwe amacala okwephula izibopho zokungaphumaphumi ezindlini ngenjongo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane lecoronavirus. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba leli ukuthi ababotshiweyo bagoqela osomabhizimusi abavule okungekho emthethweni, ababanjwe benatha utshwala, labahamba mahlayana ezidaladeni bengela njongo ebalulekileyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umprofita u-Emmanuel Magandiwa uthi amanye amaprofita kawayekele ukukhuluma ngegcikwane le-coronavirus ngoba nguye owaqala ukuprofita ukuthi liyeza. Leli phephandaba lithi uMagandiwa ubethumayela ebulenjini beFacebook njengoba kungasavunyelwa ukubuthana emasontweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7, ninjani? Sina siyaphila lapha. Ngisacela nami ukuphosela igalelo lami, message yami, igama lami uSibusiso Mchasi. Ikakhulu le ndaba engikhulumayo ngajabula kakhulu ma ingadluliselwa kulabantu engicela ukuthi bayizwe. Ngikhuluma ngobaba uWesley Ncube, ngizokhuluma nobaba uPaul Swela, ngizokhulumela ubaba uMzila, ngizokuza kubaba uJonathan. Ngicela ukuthi uma kusenzeka ukuthi mhlawumbe la mazwi angafika kibo mabe ngidinga mhlawumbe libathumele inamba zami khona lapho Studio 7. Ngikhulumela ekuthini sinenkinga lapha singabantu bangapha esizweni sakwaMthwakazi. Siyahlukumezeka, sinabadala abanjengalabo esibaqambile ukuthi ngicela ubani nobani imeseji eqondiselene. Ngawukuthi bengicela ukuthi bona bafila njani, bezwa njani, ubaphatha njani, ngoba kumanje ngokubuka kwami ngibona ngathi umqondisi Moyo MRP uye yedwa olwela lento esifunayo and ukuhlukumezeka kwethu ingathi kuziwa nguye yedwa. Ukuhlukumezeka kwethu bona bakuzwa kanjani, bakuthatha kanjani, behlulwa yini ukuthi kuhlale phansi kulungiswe imisebenzi asiyithole emadebheleni singabantwana bemadebheleni. Yonke into esikolo ngizwe usizo olukhulu kakhulu ngoba esikolo kuney'ngane eye yaphunywa ukuthi kayiyobiza abazali. Uthe uma ibuya laphana yahlangana nomunye umisi, umisi wathi no ukuyaphi, wathi ngibuya ekhaya bengithunyiwe. Umisi uthi ubuthunywe ngubani, ithunywe lobani? Ingane ithi hhayi ngihambe ngedwa. sekuba ngumsindo wona lo. Umisa ukuthi uthunywe ngubani? Ithi ngihambe ngedwa. Uzama ukuthi uthunywe ngubani? Ingane iphendula lento ayikhulumayo yena uyijikijikisa ingane. So ke badala bami ngiyalicela, ngiyalicela baba uJonathan, ngiyalicela Mzila, ngiyalicela Mqondisi, ngiyalicela Isiwela, ngiyalicela lonke nje liqambile. Ake nihlale phansi madoda libonisane sibone ukuthi usizi lwethu esiphezukwayo lungaphumelela kanjani ngoba sihlukumezekile, sihlukumezekile ayindaba encane.
Sabonani masakabi Studio 7 ngomlilo ngokusebenza lapho kwele South Africa. Ngiyajabula ngokuthi eZimbabwe lalo lilandela amanye amazwe ngomthetho wokuthi kuvumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisana ngomkhuhlane lo we-coronavirus. Kunjabulisile, kuyabona ukuthi nayo iyasicabanga. Kodwa ngikhala ngamabutho namapholisa aseZimbabwe ukuthi mayethe athola abantu bengalandeli lezo zinqumo babe locuku. Ihlukumeza abantu ngendlela yokuyi-understand. Kanti kunini bona bazaye bahlola impilongelo lomuntu labantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa. Mhlawumbe ayenkantolo yakuma enkantolo abe lecala kumbe ifayini bekwenziwayo. Kuwukuthi bathatha umthetho bawufaka ezandleni, belimaza abantu, beshaya abantu, benza yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kathi sizaze sifundeni ekhaya. Fika awuthi into azizebafunda mina ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho ma ukuthi umuntu uphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho, uyahamba ekhoti. Ikhoti yiyo ezomgweba ngaleso sigwebo. Kulokho abakwenza abantu bathatha umthetho bawufaka ezandleni, beshaya abantu. Akuyona isolution yokuthi umuntu abeshaywa ngaleyandlela enjalo. Angazi ukuthi kathi izophela nini le.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Ngikhuluma noNcube ngisendaweni yaseGoli. Basakazi nabalaleli be-Studio 7. Okwami engikushoyo manje, besicela amapholisa lamasosha aseZimbabwe la esisuka khona endaweni yokuzalwa. Sicela bahloniphe kakhulu amalungelo abantu. Akukhathalekile ukuthi khona uhulumende obaphethe asimthethanga wazi bamfaka bona ngokuthanda kwabo. But osicela ukuthi bahloniphe amalungelo oluntu, bangahlukumeza abantu. Yikho sikucelayo kakhulu. Babahlukumeza abantu ngesikhathi begugura wonje. Sicela manje bame kancane. Bangabahlukumeza abantu kodwa okusalayo i-corona ayikhethi ukuthi ubani umkhulu, ubani uyisosha, uyiphoyisa. Okusalayo bazophatha imikhuhlane bayehluleke nokulapha nokuwelapha lo mkhuhlane, bazohamba ezweni. Abahloniphe amalungelo abantu, siyacela kakhulu lokho. Yikho esikucelayo. Akuhlonishe ilungelo lomuntu elizweni laseZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu.
Alo, 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 basakazi abahle Washington. Hayi, siyabonga nathi sisaphila. Isimanga yilo mkhuhlane esuzwayo wasemazweni lapha. Umkhuhlane osudisturbe abantu kakhulu ezimpilweni lasekusebenzeni kwabo. Phose semusa ukuthi ngasomandla abantu bayakhuleka kuze kwenze ubana lo mkhuhlane kudede ungaqithi isizwe.
Kusenikunze, siyabonga. Ye, abithi abantu kabahlale ezindaweni zabo. Lockdown, isithi stay at home, stay safe. Ngisho ngomkhuhlane we-COVID-19. Ngithanda ukubulisa imuli yamkhona lapha eDaluka Ward 19, Lupane. Mina ngingumoveli uNgwenya. Ngibulise bonke abahlali bakhona bakithi, yasizigcineni kulo mkhuhlane okhona bakithi. Singajampi 5 kilometers, akuvunyelwa. Hlalani emakhaya mbro. Bonke abahlali siyakukhuthaza lokhu kubana igcikwane leli lingazimemetheki. Lapho hlezi khona oba la manzi, ngezizandla, ngezizandla ungayekeli. Ngiyabonga.
Sarubonani kwistudio. Kade kuqale ngizazisa nje nginoDaniel. Nginombono kancane maqondana nomkhuza lobu okhona okuthiwa yi-corona, coronavirus. Na okumende nje basizwela njengalokho njengalokho abantu bengela lutho abanye bengasebenzi bekule nje inyanga eyodwa kumbe 2 weeks abantu bekhona ukuthenga bebese bevala futhi siyabona.
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 okhulumayo Nthabani Mhlaba. Mina msakazi bengicela ukuthi ngabe kuyavuma uhulumende wakithi ezama ukufaka at least kuzindawo ngamalokithi ngamalokithi efake inhlelo ezilethe ukudla ukuze abantu bengalayini ngoba njengamanje ungabheka kuthiwa kule lockdown but abantu bazabe bephuma besedorobheni besiyadinga ukudla. Kuno kana kulo mthelelo omuke ukuthi abantu batheleleke lula kakhulu kuleli gciwane le-coronavirus. So besicela ukuthi uhulumende azame ukuthi abantu abasize njalo besicela amapholisa laphana. Amapholisa engahlukumezi kakhulu abantu noma ngithi engabaqoqi bafake one down. Ngcono abantu bebotshwe or behlukaniswe uma bethola beyisikwadi behlukaniswe ngoba uma bebotshwa besiyafaka one down. Kokhana futhi nakho kuyayenza ukuthi i-corona imemetheke kalula. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane umnumzana Boris Johnson izolo uthwalelwe esibhedlela ngemva kokugula kwamalanga alithumi ebanjwe ligcikwane le-coronavirus. Amantombazana amabili akweleSomalia asesibhedlela eselatshwa ngemva kokuthunjwa emzini wabo badlengulwa ngabantu abangaziwayo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwelemelika. Ingcwethi zempilakahle ezikudale elabunjwa ngumongameli Donald Trump ngenjongo yokuxwayisa ngegcikwane le-coronavirus zithi kuza kufa abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu i-100,000 kumaviki amabili bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe coronavirus. Idolobho le-New York yilo elikhokhelayo kunani labantu abalegcikwane leli. Ingcwethi kwezomnotho zithi isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa ukusuka ezindlini kukaZulu lokuvalwa kwendawo ezithiyeneyo zelizwe ngenjongo yokumisa ukusabalala kwegcikwane le-coronavirus kuzabangela ukugugudeka komnotho welizwe wona ovele unganxele. Uhulumende uthi usesungule isikhwama sokuphathisa imuli ezingaba sendlaleni ngalesi sikhathi, isikhwama lesi esingamadola ayizigidi eziyisithupha i-$600 million sizaphathisa abantu okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi okuzabangela ukuthi umnotho ubhidlike ngamandla ukuthi ilizwe livele lisebenza ngokuthola impahla evela kwamanye amazwe.
Ukuvalwa kwelizwe kuza kubanga ukuthi i-economy ibhidlike ngendlela emangalisayo kakhulu ngoba siyakwazi ukuthi ilizwe leli into eziningi siya importa la ma raw materials siyawa importa. So ubona njengani, ngibona njengani kuza phazamisa i-economy ngendlela enkulu kakhulu ngoba even ama raw materials awuthi silungise into ezingakwanisa ukuthi zilungiswe lapha elizwe ayaba engekho. Sekusithi ukuthi i-economy after 3 weeks lezi izaba ilimele kakhulu ngokubona kwami. Nxa sikhangela ukuvalwa kwamabhanga ngibona njengani kuyinto ezaletha ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini ama banga yetu abakafiki awakathuthuki ufike esibanga esokuthi bengaba electronic ngendlela ekhangalelwe ngokuvalwa kwawo yi reserve bank uzabona ukuthi khathesi kuphela kwenyanga abantu bayabekhangelela ukuthi ama salary abo azangena bayafuna i cash ukuthi basebenzise ama electronic payment systems lapha akakathuthuki kakhulu lama banks angkhona kawakabi le system kwansi ukuthi incede abantu ngendlela ekhangelelwe ngayo nxa into sizivaliwe kanti so ngibona njengani ukuza letha ubunzima obukhulu ebantwini balapha eZimbabwe.
Isikhulumeli senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa emgwaqweni eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi ukungavulwa kwamabhanga ngalesi sikhathi kuzabangela ukuthi umnotho umempo
awu okunye futhi sokuqalisayo ukuthi abantu kabazame nxa kukhona indlela ukuthi angaphila ngayo umuntu kodwa kuzaba nzima abazame azame uhlala ezindlini behlise inani lokuya ezindaweni ezibutheneyo yikho esithi kwenziwe lokuthi abantu begeze izandla nxa bephumile mbebake bayaphandle mbebake bahlangana labanye abantu bageze izandla abantu bamise khonokho ukuthi abantu bayaxhawulana engxenye imizamo engencedisa ukuthi sehlise inani lomemethakalo komkhuhlane lo osuqede umhlaba.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi ngemva kwamaviki amathathu ilizwe livaliwe kuzafunakala imali eningi kakhulu ukuze ilizwe lenelise uvuka kogoqwanyawo.
After 21 days after the lockdown day mbona ngani into eziningi zasizonakalile kakhulu ngoba imali eningi izafunakala especially ukusebenziseni kumali okuzwenini ekuma esibhedlela lokunye kwizinto okuqakathekileyo kodwa loku kwe-industry vele ukufa kwayo vele njengoba yi-industry yangkhona la ibiyi-industry ebekudala vele kuhle kube yingcwaba vele mbona ngani after 21 days kuyathanyela yonke into labantu bonke babe besebephelile vele ngendlala.
Ngeminyaka edluleyo ngesikhathi ilizwe lize livalwe ngokutshengisela kwabantu bekhonona ngohulumende kwalahleka imali eyizigidi ezintathu i-$300 million ngelanga linye. Gregory Isaacs ingoma ethi yona if you wanna be my number one isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Uhulumende uthi usethumele amasosha ukuthi aphathise kubambeni ngamandla abantu ukuthi bengaphuma phumi ezindlini zabo phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Impilo iza kuba njani ngemva kwamalanga angamathume amabili lanye abantu bengavunyelwa ukuphuma-phuma ezindlini mahlayana? Izolo bekunanzwa iminyaka engamathume amathathu lane kwabhubha owayekhokhela ivuyo lezibra umnumzana Lookout Masuku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni, kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande, libe losuku oluhle.